Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 24 Ncwabakazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje udaba lokukhwezwa kwembadalo yokuncintisa kukhetho lokhulu segudwini abebandla le CCC besithi kumele imali le yehliswe.
Mahlabe Zulu, abantu beZimbabwe sebesichayela ifoni thina beCCC besithi iZEC ayilamandla yokufaka umthetho. Umthetho ufakwa yiParliament. Lokho abeyakwenzileyo yincele kuyasabisa njalo kuyincwala ukuthi.
Kodwa abanye bathi ukukhwezwa lokhu kuhle ngoba kuzakwenza bebe balutshwana abazancintisa kukhetho.
Hayi ngiyayibona njalo mina njengo Kalpan Pugen ngiyayamukela ngicabanga baku right direction.
Uhulumende wele Melika usekhuthaza izizalwane zalelo lizwe ezihlala kwele Ukraine ukuthi zisuke ngokushesha ngoba ele Russia lilakho ukungezelela amabhomba kunsukwana ezilandelayo ngelanga likazivuse wele Ukraine.
Okwenzakalayo eRussia babukande kubi kakhulu impi lesibonayo isenzakala eRussia okuyimpi eyayingafanelanga ukuthi ngabe esiphezulu kwayo namhlanje.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Udaba lokukhwezwa kwemali yokuncintisa kukhetho lokhulu segudwini abebandla le-CCC besithi kumele imali le yehliswe. I-Commission ye-ZEC ithi abafuna ukuncintisa kuba ngumongameli kuzamele bakhokhe amadola elemelika angamachumi amabili US $20,000 ngamunye. Abafuna ukuba ngamalunga edala lePhalamende sokuzamele bahlawule amadola eMelika ayinkulungwane eyodwa US $1,000 kuthi okansila lamasenetha bona bazabhadala amadola eMelika alikhulu US $100. Ngesizwe umsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Mahlabe Zulu, abantu beZimbabwe sebesichayela ifoni thina beCCC besithi iZEC ayilamandla yokufaka umthetho. Umthetho ufakwa yiParliament. Lokho abeyakwenzileyo yincele kuyasabisa njalo kuyincwala ukuthi bona sebezenza njengeParliament. Konke lokhu bakubona ngani bazama ukuthusela abantu lokunxaphisa abantu inhliziyo ukuthi i-youth ikhalala ama-elections ngoba bangani bafuna ukubavalela phandle. Kambe imali abayifunayo le abantu bayithola ngaphi? Silusizi ngoba iZEC sokuphumesobala ukuthi sisebenziswa izanu mhlophe kwenzela ukuthi abantu bengakhontesti ubukhansela ubumeya lezinye ezithile. Kambi imali engange 20,000 linga izavela ngapi? 250 constituents la ma councillors wonke almost 2 million yokuthi abantu ba contest kuyayangisa njalo sibona ngani sebethengisa idemocracy. Thina labantu beZimbabwe ama province wonke eZimbabwe CCC labantu kazana labantu bonke bathi lokho hatch nada abantu balile but iZEC kayibuyele phansi ihlale phansi umsebenzi ngeParliament hayibona ngoba sebefuna ukuthengisa ukuzibusa esingathi idemocracy. Mahlabe Zulu, lokho asoze sikuvume njalo abantu basoze bakuvume. Iyouth iyanqaba. Siyabonga.
Alo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo. Lokhu sikudaba lunye kukhetho olwedluleyo kwaba labangamachumi amabili lantathu abancintisa ukuba ngumongameli welizwe. abanye bathi iphepha lokuvotela iballot paper lalimaniki-niki ngenxa yokuminyana kwabamabizo abazancintisa. Abanye abafana lo Senator Khalipani Phugeni bathi ukukhwezwa kwembadalo le kulungile ngoba kuzakwenza bengabi banengi abancintisayo.
Ngibingelele emsakazini, ngibingelele nabalaleli emakhaya. Indaba yezekhi namafizi okuthi umuntu akwazi ukuma njengecandidate worthy of councillor, member of parliament, noma ukuba ngupresident. Hayi, ngiyayibona njalo mina njengoKhalipani Phugeni ngiyayamukela. Ngicabanga baku right direction. Ungabe kukhona maybe obangabe bekukhuthile lapha nalapha kumbuzo womthe ukuthi yibo yini noma yiParliament okumele ikwenze lokho. Hayi, ngicabanga kungashesha kulungiseke lokho, kodwa umuntu angeke angiphikise khona ukuthi kukhona okumele kwenziwe. Ayizukulunga lento eyokuthi uzokhumbula emaphephandaba bake basibonisa omunye ubaba oke warun uba ngupresident ngesikhathi seCOVID esexotshiwe ku-one room arent akulo ngoba ehlule kubhadala i-$20 ubegijimela uba ngupresident lo muntu. Abanye abatholanga ivini amavota u-100 uyabona, sebevuka sebekupholati sebephiwa izimota, sebehleli laphana sokuxoxwa ngezinto zelizwe. Amanye amaphepha athi baphiwa lamafamu, ama-big diplomatic passport ngiyazi bawathola. Manje leyo nto leyo yenza ukuthi wonke umuntu nje uhleli nje ulinde ukuba yi-presidential candidate. So usiyocina sile more than 500, if singayiso 5,000 or 50,000 ama-presidential candidates. Ibisi senzwa njani leyo nto leyo? Izekhi sihleli lapha sokumele ibala ama-zero leyo, ibala ama-zero, ibala ama-zero. Kuyabe kulukhetho olunjani ishuwa lolo? So hayi, ngiyacabanga ukuthi baku right direction. Maybe bangafuna ukuthi behlise amafizi kancane bese besithi ukuthi umuntu abe candidate kumele abe khethwe yi 5% yabantu. Ake sithi ufuna ukuba yi councillor, so yi 5% yabantu yabo ku ward, uma ufuba ngo MP 5% yabantu ku constituents, uma uzoba ngo PR ne senator 5% ku province yonke, and then president 5% kulizwe lonke, uyabona. Lapho ke ngingazwisisa, but le nto le nje yokuthi nguthela wayeka nje kuvuliwe nje hayi sizoba lenkinga bo. Ayisithi sodwa eZimbabwe phela sirun into zokhetho, lamanye amazwe azenza lezi zinto kodwa azenzi ngele ndlela ebiyenzeka ngakhona. Ngiyabonga msakazi.
Lo ke nguSenator Khalipani Phugeni obekhuluma ezimele, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo. Izizalwane zeZimbabwe zibuthene izolo enkozweni yokukhumbula umuyi umnumzana Gibson Sibanda lomkakhe unkosikazi Zodwa eFidelity Building ku 5th Street kobulawayo. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekhona le kobulawayo.
USibanda waba ngumsekeli womkhokheli webandla leMovement for Democratic Change libunjwa ngomnyaka ka-1999. Wakhethwa ukuba lilunga ledale lePhalamende, wazophiwa isikhundla somphathintambo wezokukhumisana umlotha uhulumende womanyano. Iningi elingene inkonzo yokukhumbula umuyi bamchaze njengomuntu owayesebenzela isizwe esimanyeneyo. Ekhuluma kulinkonzo owasebenza lo Sibanda besasekubandla lezaphu laku-MDC, umnumzana Paul Thembanyathi umchaze njengomuntu owalisebenzela leli lizwe yena lemuli yakhe.
Fanele chiya abantu bebodwa besiyalimela. This thing esabenza abantu babo labo nasibi ungenye yakho lokho.
UDokotela Thokozani Khuphe uchaze imisebenzi kamoyi wokusebenzela isizwe ngesikhathi kusachisa kakhulu.
Movement le khona kathesi kufanele bekwazi ukuthi khona ni movement i foundation yangkhona yabhiltwa ngo-1999 ngaroba Gibson Sibanda. Yona le esikiyo yona khathesi.
Indodakazi kamoyi engene inkonzo yalamuhla uThandi Sibanda ubonye kakhulu ukukhunjulwa kukayise.
Thina sazalwa saba ngu-4 kodwa ngikhaya sakhula. Uthen first born yangikhaya sakhula simuthi ngubhuthemba. Bato bhuti babe baningi, sakhula labo bhuti abaningi. Umama wayethanda ukuthi abantu bring people together. Umuntu kwakuthiwa kancitshwa ukudla, kancitshwa uphahla, kancitshwa isimfundo, isifundiso esasithiyelwa ngumambambo. ubaba wasifundisa ubuntu belo mama. Yikho ngiyabonga ngiswele imlomo ezinkulungwane ukuthi ngibonge ngithini on behalf of uSibongile, uThandi, uMbuso, uZanele, abazukulu uAmkela loVuyo.
Ilunga lebandla lezaphu elingene inkonzo yokukhumbula uSibanda umnumzana Patton Keta uchaze ukuba imbali kaMuyi yaqala kumalungelo ezisebenzi ilizwe lingakatholi uzibuse.
Uyuqathela ufanele ukunazele ukuthi into le yokukhipha nge-trade union ayiqalisanga namuhla. Ungakhangela into yama-trade union, into esukela kubo masosha Ndlovu, esukela kubo Bibi Burombo, uGray uMabhalane uBhangu, ubuya uzuzongena uJoshua Nkomo. Namhla futhi yibo bonke bona wabantu kusimawa bonke bengena abantu kusezipolitics.
Umkakhe uMambambo waba ngomunye wabesifazana ababotshwa nguhulumende weZimbabwe ngo-1980 njalo babedume ngokusebenzela isizwe. Unkosikazi zodwa yena ubhubhe ngomnyaka ka-2003 watshiya abantwana abathathu labazukulu. Ngimele umsakazo weStudio 7 woBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umhlabeleli osakhulayo uAndrea the vocalist ovela edolobheni leVictoria Falls useqalisile ukulolonga imfanekiso yengoma ayihlabela lo obriqwana kwele South Africa lapho ahambe khona loyise ngomgqibelo. Iphephandaba leNews Daily lilodaba lokuthi abalandeli bebandla le-CCC abaqoqa umkhosi wokubuthelela imali engamadola emelika azinkulungwane ezedlula ikhulu i-123,000 eyokuthengela umkhokheli wabo umnumzana Nelson Tsamisa imota engangeni inhlamvu zombhobho bebesehluleka ukufinyelela imali le ngoba ibandla leZANU-PF beliyivimba. Okwamanje sengilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani Studio 7, Studio 7 injani lapho? Nami ngumthwakazi, ngumthwakazi. Kodwa ngilesifiso esikhulu sokuthi ngabe ngivotele umthwakazi. Kodwa umthwakazi singazivotele sisebenzisa iconstitution yaseZimbabwe ukuze sikhiphe siphume sizimele soda sizokwenelisa yini? Inkalakatha ekhona yekubana sikhuphizane sibaningi, ama-numbers amaningi. Abathwakazi sibangaki? Sibangaki sizazivotela imthwakazi siyikhuphe izano? Sibalutshwana kakhulu, ngakho ke kokuqala madoda sikupheni le inkalakatha enyamazana le inyoka leyi le ZANU-PF leyi kayiphume, kayiphume. Ngicucuzela ukuthi iphume sithole imisebenzi senzeni okwemngcele. Lokhu siyakubona kodwa into ezenzakala emva kwesikhathi endaweni esikhatshana. Ngakho ke asiqhubekeni sibambene sekeleni ukuthi sidivide ZANU-PF. Yathokoza ngayisizwa abanye besithi imthwakazi zaphu konke lokhu. Asibambaneni ngaphansi sibe umbrella i-1 sikhipheni iZANU-PF CCC. Ngiyabonga yimi uMachaqa, yimi uMzimkhulu, ngilapha eDandanda eLupane.
Linjani ke othungameli lonke abeStudio 7? Hayi, thina ngapha eZimbabwe ziphilile. Udubo esilalo imali zepentsheni lezi ezikhulunywa ngazo, sizwa nje kuzona ezinsuku bakhuluma ngemali zepentsheni ziphelele emgwaqweni. Imali oya uyilanda ikakhulu ku-post office uyawulanda i-5,000 wona khona apho ugada $7 i-7 yusa uyephenduka nge-7 yusa uyasala ula mali nuyahluywe lesikweleti ungakayithathi i-5,000 naleyo. Bekungaba njani imali leyo bayikhweze eyithathwa ku-post office ngeviki ibe phezu kwe-15,000?
Ngilela Studio 7 ngilabo jonga kandemile labo tungamile ngomo linjani labo bonke abasakazi siyalibingelela. Siyalibingelela ngegama lenkosi uJesu. Njani futhi nayi sibonga uhulumende ngalokho akwenzeka kumabhebhe ticket. Asathathe ilizwe lonke sibili kwakuqala kwakusa okwenzayo. Siyakubonga lokho.
Studio 7, ngikhuluma lomabhena lapha eFrancis Town. Studio 7 siyalibingelela lonke. Mina ngithanda ukuthi ngike ngikhulume ngendaba ekababa uNkana. Kambe namhla ubaba inesinkana umphokamzi omubi. Ubona nguye umuntu omaningi. Nguye wasifaka phakathi kohlupho ngokufoma izano. Izano yile yesihluphayo lanamuhla. Kambe kaze kazwa buhlungu yini ngabantu ababulala ebakhangele. Sebulele isizwe sonke umphokamzi omubi. Ngikhala ngaye lo muntu.
Salibonani basakazi beStudio 7 labalaleli bonke, ngiyalibingelela. Bese ngibingelela kakhulu ibandla elihle, ibandla le-CCC. Hayi, sibonge lapha ubaba uNdebele okhuthazayo abantu. Hayi, siyakuthanda baba uNdebele, khuthala vele yalo ku-CCC. Lati vele asitshintshe iparty, siphethe phambili ngochamisa. Bengazi bemkhulume kubi njani, bayazihlupha afana lo muntu okhonkothi imoto ihamba vele ingasoze imuzwe. Asihlupheki vele ngabantu laba abasola uchamisa laba balomhawu lapha. Amangala yena ubaba othi yena hey uNdebele urongo, ngikakhangela ukuthi uchamisa wabuya lamashona angu-17 wafaka abangu silebulawayo. Kungani right nxa wafa kuchamisa adla amaNdebele? Umqondisi ungenile ukhetho luka-2018 uzuza abantu abangaki? I-MDC yathi iqalisa yahle yaba labantu yazuza abantu aningi kakhulu emathabhelineni. Umqondisi kungani eqalisa iqalise ngokufadalala nanamhla lokhu efadalala? Athe sezama ukuthi akhiphe abantu ku-CCC, kuyehluleka ukudinga abantu njenge-CCC. Ayikhiphi muntu emuntwini, ikhuluma izinto abantu beyilandele. Kathe sebhizi nge-CCC, ubona ungani kuthiwa angaguqula thina? Thina asidlali ku-CCC and i-CCC ilabantu. Ukukhuluma kwakhe vey kuzihlupha. Kambe thina singalandela umuntu othi uqumile izwe, ilizwe eZimbabwe lingaqunywa, iqunywa mbani? Akusebenzi lokho, abahlukane lathi njalo. Nxa besithi baqumile izwe engathi amaNdebele athi afuna ukuqumile izwe, singatshomi. Itshona befosela abantu entweni yabo le engaqedakali, engazwakaliyo, lokuthi umama lana wayeqinisa ukuthi kumbe yisihlahla yabani. Khanya lithumbe lihlala wonke umuntu. Umuntu okuvina ungalifuni liyafuna ukukuhlala. Basiyekele thina, bengasifosi ukuya kumqondisi, kasifuni. Thina singabantu bakachamisa, simthande njalo elisho. And even ungafaka uchamisa lo mqondisi bencintisane kobulawayo kwamba umqondisi uyadliwa. Vela singikeze sivotele umqondisi, likhohle liphinde. And kobulawayo kwampane liyangena kukhetho but likhohle liphinde ukuthi lizothola ukhansile ebulawayo. Kwampane emaNdebele nesidikidikini likhohle liphinde. So likhulumane vele, lihluphelane sibili, alike lihlukane le-CCC.
Siyalibonga lonke bantu beZimbabwe. Siyalibonga. Uhlupho esilalo nje eZimbabwe ukuthi imali iba sestridini. Imali eZimbabwe iright isihlobo sami, but imali ingangena ebhenkini nje kuyaba right. Akula lutho oluka, sisole lutho. Sisola nje ukuthi imali kayibe sebhenki. Kuzabona into zonke zihamba ngendlela. Sibe sicela nje ukuthi amakhosi omhlaba basikhokhele bethathe imali befake ebhenki ukuze into zonke zihambe kahle. Siyabonga uStudio 7.
Salibonani balaleli beStudio 7. Salibonani sisebenzi beStudio 7. Ngivingelela bonke abantu bafisele ukuphila, ikakhulu abantu abasemathebhelenini. Ngizwa kule ndoda lapha ekuzana ukuthiwa nguziyambe ziyambe ubekhuluma emhlanganweni etakula mntu ozaxolisa ngegugrawundi umgabo waxolisa. Umgabo waxolisa banyene nga. So uqinisile ngombuso ngowabo, konke abakwenzayo ngokwabo. Kodwa thina njengabantu besiNdebeleni abakhulekayo bazakhuleka bamadlozi bathethele, sikhale kakhulu kuNkulunkulu. Izulu libatshayile ethimanimani ngenyembezi labantu, labagqibelela abanye abantu phansi, labenzela abangakwazi. Kukhona futhi okusezayenziwa nguNkulunkulu, abisa imikhuhlane ezindaweni zabo baze bamangala, ngoba uNkulunkulu wakwenza khonokho kumaGibhithe nxa babehlupha ama-Israyeli. Wabavezela imikhuhlane, wabavezela amanzi ababayo, wabavezela konke. Kwakungaso ma-Israyeli ayekwenza khonokho, kwakunguNkulunkulu. So angabokhuluma kubi, thina salahlekelwa izihlobo zethu esingayazi amathuna azo. Thina esikukhalelayo ngamathuna ezihlobo zethu. Umuntu nxa efika ithuna elimele laziwe ngabakibo. Nxa yena engafuni ukusixolisa, sasinika abantu bethu sizilahlele, noma engatshongo ukuthi ngiyaxolisa kulaa ndaba, thina sizabalahla. Yena uyawazi amabizo abo, uzasinika ukuthi lo ngowakobani, lo ngowakobani. Ngiyabonga.
Salibonani kuStudio 7 basakazi abahle. Ngiyabingelela uXolani Kheza. Yebo, ngicela ukuphawula lapho, ngiphawule kulobaba lo kukhulunywa ngabantwana abaphethwe ngomkhuhlane wendingindi lapha. Abantwana bayafa, yena ukhuluma into zesonto ezingelamsebenzi. Akageze ubuso kusuka udaka lolu lusebusweni, kusuka udaka. Amalungelo abantwana ayagqilazwa, ngoba phela vele abantwana ngeke bazilungisele amalungelo abo. Badinga ukuthi babhekelwe ngabantu asebadala. Abantu abadala yibo abakhangelela abantwana, amalungelo abantwana. Yini lingathathi lo muntu lifa afakejele uwenzela ukuthi afunde kufunde sifundo lokuthi labanye abafuna ukwenza into efana le ukucindezela amalungelo abantwana kangaka bekwazi akukho emthethweni lokho bayafa abantwana abantwana bazilutho badinga abantu abadala abakhulileyo ukuthi babe yibo abakhangelelayo yena uzositshela ngokuthi amasonto amasonto isonto yokwenza kanti umntwana angahlatshwa bese hambe esontweni akusahambeki nesontweni ababhekise kahle lento leyo bayilungisa inkinga inkinga lento le bayafa abantwana ngiyabonga
sawubona mhleli ohlelo khona ngapha emelika estudio 7 mina ngicela ukugcizelela lapha ngifaka umbono wami kulo abathi 20,000 ngenyanga phansi kwakhona bonani kuyenze kahle ngokubisa kakhulume kathesi kulokwana sekukhuluma isikhathi sesiphelile kathesi labo abafisayo kulokhu uze ukuncintisa abaqale ukugqogelela kathesi kuze kethi kufikala isikhathi lesama-elections imali yakhona sebelayo vele sebeyihlezi belayo bangayekela ukulokhuza bazaphuza kwamakhoti bangathembi ngoba kona bagqogelele kathesi kusukela manje um ngiyayabona ukuthi benze kuhle ngokumihluma yokukhuluma kathesi isikhathi lesi ngoba beza kukhuluma sekusele kwani imanti abantu engingade vele beza kwehluleka ngiyabonga mphathi wohlelo
siyabonga lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp. Kwalunye udaba abahlali begwanda leziphathamandla zaleli dolobho bebethe gwaqa izolo emhlanganweni wokucubungula udaba lokuswelakala kwamanzi okulokhe kuqhubekela ngesikhathi inkampani yezinwa isiqhubele leli dolobho umlandu wokuziqhubela inhlelo zamanzi. Ngakwelinye icele inhlanganiso yamathopheleland Institute for Human Rights iqhube umhlangano lentathelo zindaba izolo kobulawayo lapho eveze ukukhathazeka ngokusilela kwamanzi kuleli dolobho okuningi asikuzweni kumqondisi walenhlanganiso umnumzana Khumbulani Maphosa exoxa losithandekile mhlanga weStudio 7.
Njengomhlaka 23 August 2022 lilanga lokuqala ele World Water Week lapho umhlaba wonke okhangelele khona indaba yamanzi. Njalo futhi leli langa luhamba phezu kwe-theme mbindikimba ethi yona Seeing the Unseen, the Value of Water. Okutsho ukuthi sibone lokhu okungekho emgcekeni kumbe kungani kufihlakele sikhangele ukuqakatheka kwamanzi. Okuqakathekileyo sikhulume ngakho indaba ye-costing ukuthi kunjenje siphakathi kwesigaba lapha izakhamizi ezihamba khona 12 days ngeviki zingela manzi. Kodwa amabhili abo abuya elokhe eqansile abanye lokhe eqhubeka eqansa kawatshengisi ukuthi abantu bahlala isikhathi esingako ngenyanga kungela manzi ngenxa yokuthi lawa amabhili ayestimethiwe esikuchoyo ukuthi bulawayo sithi council kayiqale ukubala amamitha ingasebenzisi amabhili nxa kubehlula lokhu ngaba yenze lokho esingathi ukuquma amabhili abantu ngesilinganiso esisuka ku-20 kusiya ku-30% okuyikho kuhambelana lesikhathi abantu abahamba ngaso inyanga bengela manzi. Njalo sikhangelele indaba zokuthi kuswelakala kwamanzi kobulawayo kufaka omama namankazana labanye abaphila lobugoga labagugileyo engcopheni yokuhlukuluzwa lokuhlukunyezwa kakhulu ikakhulu sikhangela ukuthi lapha bathola khona amanzi kuba khona ukuminyana kube khona lokulwa njalo futhi amanye amanzi abuye busuku lapha abantu ababekumele bebelele khona bacina besiba ngabantu abangavelelwa yibusela lobugebenga. Sikhangele njalo ukuthi Bulawayo City Council kayikhangele indawo ezishiya ama-toilet ukuthi lezi ndawo kulamalokitshi akhanganela ama-toilet okungela toilet ngomuzi ngomuzi kuba nzima kulaba bantu ukuthi babe beshiya i-toilet ngalesi sikhathi amanzi ehamba isikhathi eside kangaka. Sithi Bulawayo City Council kayiwakhiphe lawa malokitshi engahanjelwa ngamanzi kumbe babe khona indlela abangazenza zokuthi bathole amabhawuza kabili kathathu ngelanga ukuze benelise ukuthi bathele amanzi ema-toilet kungabi khona imikhuhlane. Sibuye njalo sakhangela indaba yalokho kuthiwa i-open defecation ukuthi abantu basuka bayeziyele ngaphandle emagangeni baziyele phandle eceleni kwendlela ngenxa yokuthi kakula manzi okuthela ema-toilet. Kodwa zizakhamizi zakobulawayo ukuthi batshengise ukuhlanzeka labo babe ngabantu abaresponsible bangabi ngabantu abaphomba ukulahla nje ingcekeza mahlayana indawo yonke. Yokugcina indaba esiyikhangileyo yindaba yemkhuhlane sibona ukuthi sokugcwele umkhuhlane we-diarrhea isihudo ngenxa yamanzi angcolileyo. Ngaleso sizathu sikhuthaza izakhamizi zakobulawayo ukuthi zibone ukuthi amanzi ayabhoyilwa ayatreathwa ukuze amanzi ahlanzeke njalo futhi sifundisane ngokutreatha amanzi izikhathi zonke.
Uke wakhuluma ngepetition, yiziphi izinqumo elizithethe ezokukhulumisana leziphathamandla ngalolu daba?
Udaba lwepetition ekhona ngolokuthi sibona ukuthi thina njengoba ngengathi ukuthi abantu bahamba for 40% of inyanga bengelamanzi, kodwa amabills abo abuya enjalo engathi balamanzi emalanga wonke enyanga. Ngakho leso sizathu ke sile petition esiyibhodisa ezakhamizinza kobulawayo ukuthi ziyisayine lapho esithi cela khona ibulawayo city council ukuthi kayime ukuestimate ama bills ibale ukuthi umuntu usebenzise okungakanani basebembila khona. Sithi njalo kuleyo petition nxa besehluleka ke ukuthi bakwenze lokhu kabasehlephulele okuncane kuma bill ethu okungaba yisilinganiso se 20 kusiya ku 30%. Yikho futhi okucina kusenza abantu bacunuke bengasabhadali amabhili ku-City Council. Kodwa i-City Council layo ingatshengisa ukuthi iyazwisisa udubo oluhlanganela labantu. Labantu labo bazatshengisa ukuthi bayazwisisa udubo i-City Council ehlangana labo, labo bahlanganele layo phakathi laphakathi. Ngokunjalo vele sikhuluma ngayo i-20-30% kayisiyo imali abantu abayephucwayo ngalesi sikhathi ngoba oku officially ukuthi sile 12 days ngenyanga singelamanzi kodwa ngahamba emalokichini kule ndawo ezihamba 20 days singelamanzi ezinye ziyaphose ziqeda inyanga yonke amanzi bengawabonanga empompini. Yiyo ke ipetition esiyibhodise zakhamizini kuzathi mhla ka 1 September kuphela iWorld Water Week sihambe siye yethula ku City Council.
Alo ke ngomnumzana Khumbulani Maphosa isiphathamandla senhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights obeqoqa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Kwezemelika, uhulumende welemelika usekhuthaze izizalane zalelo lizwe ezihlala e-Ukraine ukuthi zisuke ngokutshetsha ngoba eleRussia lilakho ukungezelela amabhomba kunsukwana ezilandelayo ngelanga likazibuse wele-Ukraine kuyona le iviki. Ugatsha lwe-State Department izolo lwazise ukuba zonke izizalwane zelemelika ezenelisa ukusuka kwele Ukraine ngemota kumele zihle ziqale ukwenze njalo. Lolu gatsha lukhuthaze abantu ukuthi bengezwa kukhala icilongo lokubhonjwa kwelizwe kumele badinge lapho abangacatsha khona.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Ukungaphumeleli udaba lokukhwezwa kwembadalo yokuncintisa kukhetho lokhu lusegudwini, abebandla le-CCC besithi kumele imali le yehliswe. Kodwa abanye bathi ukukhwezwa lokhu kuhle ngoba kuza kwenza bebe balutshwana abazancintisa kukhetho oluzayo. Izeki yazise ngeviki edluleyo ukuthi umuntu ofuna ukuthi ancintise ukuba ngumongameli welizwe sekuzamele abhadale imali engamadola emelika engamachumi amabili i-$20,000. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama lami nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.